engingathanda ukuthi ngixwayise izulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imfula egcweleyo ngoba manje abe eya ngamandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi ukuthi mhlawumbe lapho elakheli khona indawo yangikhona iseliwe lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye esiletsheni zabo eziyabe zakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isindala ingenzala futhi sezingani zidliwe ngumusa. Kuyadingeka kakhulu kubantu bakunanzele koko ungazowahlala endlini enjalo. Bese ngisithi okwesithathu-ke ande vele lezo zihlobo ezikhatshana lapho okusezindaweni ezingabhalwanga khona ukuthi zibelwe likhona kuqakathekile njalo ukuthi ivakatshi eliye khona ngayo kwenzela ukuthi isitepo lesihle isidlule. Okwesabekayo kuyasiphaya ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuzokuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abashayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhilishi unanzelela ukuthi akufanelanga ukuthi-ke ubusuzidayi la uzimancane ngingangena ngemoto ngiyethusha ngale. Kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba usugugudeli ngamanzi kuye ngamandla akwesiphepho leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho lipele usiba le ngozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungazibone amanzi engani sehlile ezilongezi ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami ngiyazula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza usufithi inhlanhla ezivela uzabalayo. Akunjalo amanzi nxa esibeke adlula phezu kwebhoroho lani esekukhile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi ubise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebhoroho lelo ozalichapha. So-ke yizo izixwayiso engingazithi kwakathesi-ke abantu wazinanzelele ngicinga ukuthi nxa sokukhulunyeke nje abakuzwileyo lani licaphelise linanzelele ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abantu bagcine bengasabangale nhlahla yokuthi baphepheke eziphepheni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu bababhebhe kulolutho luyaphuma emasimini yini lo nyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibelo mumbu okhahleleyo-ke kuthi ukuthi hhayi ukuvuna bavuna balesivuno esihle. Kwesokusithini fo abaphuzile abalo mumbu kathi usisemfitshane usukhanya-ke ngamanzi njalo ukhanya zikhula. So lebo yiwo abangaba-ke lobunzima ukuthi bathole njengoba ngishilo ukuthi abalime kuqala hhayi indlala-ke ingani ibatshezile. Kwesokusithi labo phela vele empilweni yabo futhi kunamavila. Amavila phela ungananzelela isikhathi esiningi yibo laba abagcina belandele zomsipolitiki umuntu esemelele ukuthi yena kalini eze emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe uhola lowo muntu awuphiwa mahala. Wena singake sikwenzele ukuthi kuthiwa iintafo silima sindlela esibekwaso.